Exoxa namalungu ebandla lakhe alihlekana awe-provincial assembly ngomgqibelo ehoteleni egwanda uma uthe uzulu kumele avule amehlo abone ukuthi ibandla le-ZANU-P F ngeke lafa laguqula izenzo zalo. Uma uthe kungakhathalekile ukuthi umongameli walo ngubani, ibandla le-ZANU-P F lizahlala lisenza imikhuba ebisenziwa ngwayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Uma uthe okudingakalayo ukuthi uzulu abhalisele ukuvota ngobuningi kukhethwe ibandla le-ZANU-P F embusweni ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Abantu into abamele bayinanzelele ukuthi uMnangagwa iphathi yakhe iZANU, anti iphathi lokhu yiyo yona le iZANU, kwizenzo zayo njengephathi akula nto etshintshileyo. Yikho abantu abafanele bakunanzelele.
Omnye uphinde wathi udaba lombhuqazo wegugrawundi kuzamele lukhulunywe bhadla futhi labo abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi kube yibo abathoyo ukuthi bafuna lolu daba luphathwe njani.
Into yegugrawundi ayisiyo into yokuthi noma ungupresident welizwe ungathi wena kumele kuhambe ngale ndlela. Abantu abayibo esibathi ngama-victims esenzo leso yiba bamele bahlale phansi banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abacabangayo ukuthi into lingahamba njani.
UNkosazana Sikhangezile Ndlovu ohlale edewe enatisa obesemhlanganweni lo uthe uthuthusekile ngamazwi kamoyo kodwa uthe ufuna inhlupho ezibhekane labomama zikhangelisiswe kabanzi.
Sicela ukuthi asikhangele lathi ukuthi njengabomama
unobhala jikelelwe ibandla le-apha kulesi sabelo umnumzana Guda Kwashe Zulu uthe ziningi induba ezibhekane labahlali bezansi emandebeleni njalo bazazilungisisa bengangena embusweni.
Okokuqala ngikhangelele indaba yesikolo, esibili indaba yamakliniki, okwesithathu sikhangelele imigwaqo yethu, okwesine lokhu kumele kube yi-network esimele siyilungisise, okwesi-5 inhlalakahle, 6 we need clean source of water.
Abasakhulayo bakade bekulomhlangano bagale ngokuswelakala kwemsebenzi. UNkosazana Nomzamo Moyo uthi loba nje seqede izifundo zekolleji leyunivesithi imisebenzi ayibonakali njalo kuyadingeka ukuthi izansi emandebeleni ithuthukiswe ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi.
Nakahle kahle into esikhala ngayo umsebenzi because nxa sikhangela most of population yabantu abatsha abantu abayenzayo impilo zabo nje sihlala ezindlini zabazali, we are still depending on abazali whereas it should be the other way around.
UDr Mo uthi ibandla lakhe lizaliswana lokungathembakali kwezisebenzi kahulumende esithi kuyamangalisa ukuthi abantu abafana lo Obed Mpofu bakudalele cabinet kungenani lokuthi banakanelwa ukuthi bahoqoluze idayimani emgodini ethiyazwa. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.